So we see ka descenda ba ku VOEbele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 30 Mabasa 2020 ngi Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kaya kanti njalo lokho bexokozela emalayini nempupu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibathela zona.
Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amane 40 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,218,430.
Program le planiweyo ukuthi door to door delivery empupu mbona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje besehlule ukuhlala ezindlini ngokusithona siya line elimpupu
ukuthengiswa kwempupu ezindlini kuqalile elobishini le Thorngrove obulawayo njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe yangamashumi ayisikhombisa umgodla we 10 kg. Umongameli Emerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philippe Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amane 40 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane emhlabeni jikelele asebefunyenwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,218,430. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,040,608. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 228,625 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Kuthi ke emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,393 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,598 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,228. Kobulawayo sokulabantu abalishumi lambili abaselomkhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ukuba iCOVID-19 isasekhona njalo kuzathatha isikhathi ukuba liyehle ezweni.
Kudala sakhuluma ukuthi ilockdown ngangeke iphele kathesi ngoba igcikwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Yikho inyanga lezi ezibuyayo ngezomqando. Njalo ibulala kakhulu ngesikhathi somqalo. Akula lockdown engiyibona iphela mina, i-lockdown iyaphela kubo August September le. Akula sikolo, akula ma-church, akula ma-weddings azayenziwa ngalesi sikhathi. Kukhanya abantu njalo lokho bexokozela emalayini nempupu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke ethi sebeqalile ukuhlola izisebenzi zonke zesibhedlela sakhe umkhuhlane we-corona.
Lathi khonapho esibhedlela sempilo sesiqalisile ukuthi siteste abantu abasebenza khonapha, odokotela labomongikazi labanye abasebenza esibhedlela ukuthi umkhuhlane lo igciwane le-coronavirus abalalo yini. Yikho ke singaqeda labo sesitesta labantu bonke abafika empilo bezoyelatshwa labo bayatesta ukuthi umkhuhlane lo sizama ukuvikela ungaze wamemetheka usiya phambili.
Inani labantu abaphethwe ligciwane le-COVID-19 eHarare sebelitshumi lasificamunwemunye, eMathebeleland North kulo yedwa owasila kulo umkhuhlane, eMashonaland East bahlanu kuthi eMashonaland West bathathu. Phakathi kwabantu abangamachumi amane abatholakala belalo umkhuhlane ezweni, abahlanu ngase basila kulo umkhuhlane, kuthi abane sebabulawa yilo umkhuhlane, oyedwa wakhona engowakobulawayo. EZimbabwe sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7642 asebethe bahlolwa leli gcikwane lisiyatshona ilanga izolo. Kusenjalo, iKhansi ledolobho lakoBulawayo imanyene lohulumende kunye namankampani ahlukeneyo sebezinikele ukulungisa kuhle isibhedlela seThorngroof Hospital sonke, kusukela kumigwaqo, izindlu zokugulela, izindlu zezisebenzi, indlu yokugcina abafileyo, uhlanganisa lamagceke esibhedlela ukuze silungele ukugcina izigulane. Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kuKhansi ledolobho lakoBulawayo, uNkosikazi Lileni Mlilo kaWard 12 uthi kuyabukeka osokusenzakala esibhedlela.
Hayi, thina siyakubuka kakhulu konke okwenzakalayo lapha esibhedlela. Sizwa vele sikhudumala sibili ngoba sibona umsebenzi uyahamba. Lokhu saqalisa isibuya lapha kungani le migwaqo kayikho, langale esibhedlela kungani kakukho right, kodwa kathesi ngokuncediswa ngamadonors sibona into zonke ziyahamba.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mguni uncome umsebenzi wokuvuselelwa kwesibhedlela sisiba lohlonzi lwaphezulu.
Siyabona kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa isibhedlela siyavuselelwa. Lesibhedlela isayakhwa ngo-1941, izakhiwo eziningi besezingasayenzi ukuthi kungahlala abantu, lanxa unguwe sikulethe lapha esibhedlela sithi sizokushiya lapha ubungagula kakhulu. Kodwa okwamanje kukhanya izakhiwo sezivuselelwa ukuthi sesingaba isibhedlela esohlonzi lwaphezulu. Sibonga khonoku ukubuya kwe-COVID engaso-COVID ngabe isibhedlela lesi ngoba esangesithulisekelo from uhulumende ukuthi sivuselelwe.
Umqondisi wezempilakahle kuKhansi ledolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba yonke into ebingamanga kahle esibhedlela seThorngroof Hospital izalungiswa, isibhedlela silungele ukugcina izigulane ngendlela efaneleyo, ethi konke kuqhutshwa kahle. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique uyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Filipe Nyusi phezu kodaba lokudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Umnangagwa uyekwele Mozambique njengomgcinisihlalo wohlangothi lomanyano we-SADC olubona ngezomvikela olwe-Organ on Security and Defence. Abahlamuki bakwele Mozambique babikwa sebebulele abantu abedlula amakhulu amabili. Umnangagwa ubikwa eyekwele Mozambique ngendizamtshina yokweboleka ehlawula inkulungwane zamadola ngehola linye. Lokhu ngokwesibili ukubana umnangagwa asuke elizweni solokhe kwaqalayo uhlelo lokuvalwa kwamazwe olwama lockdown ngenjongo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini leThorngroof koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi esikhombisa, 70 Zimbabwe dollars. Umgodla olesi sinto samakilogram alishumi, 10 kg. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo ngabaningi abenelise ukuthenga lapho impuphu iqale ukuthengiswa elokishini leThorngroof koBulawayo. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Association of Consumer Rights, INACORA, uthi kulungile ukuthi impuphu ilande abantu, kodwa kumele ibuye iningi ukuze yanele abantu bonke.
Ukuthi impuphu ithengiswe ezindlini kulicebo elihle kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi abantu bahlale bangayibhodabhodeli. Ingayiza kwenela kuphela ifike ngentengo eyaneleyo kube lula futhi ukuthi ithengwe. Kuza kwenza ukuthi impilo ibe lula. Kodwa kusasele ukuthi sikwazi ukuthi izabe ithengwa kanjani, uzakwazi kanjani ukuthi ikhona ingapi. Konke lokho kungacaca, hayi impilo izabe sibengconywana endaweni yempuphu. Kodwa ziyabe zilokho zizinenge into ezifuna ukuthi zilungiswe ngokuba impupha idliwa yodwa ihamba nokunengi njalo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi lokhu kumele kwenziwe yonke indawo.
Mina njengesakhamuzi sakoBulawayo eNkulumane ngibona ukuthi i-program le planiweyo ukuthi door to door delivery yempupha ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje besehluleka ukuhlala ezindlini ngokusithona siyalayine impupha nxa sebesilethela ezindlini kungcono ngoba lathi umkhuhlane usuza sivika. Siyabonga sibili ngabantu abasicabangele lokho. Hayi kuhle nxangile imali yami ngiyathenga nxangingela nithengi nxa lisilande ezindlini hayi kuhle kakhulu. Alisoze lisibone emgwaqweni sigcwala indawo yonke sidinga impupha. Hayi siyabonga kwenziwe yonke indawo.
Esinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Senzeni Msimanga uthi umthetho kumele ulandelwe nxa kuthengiswa impupha kungabi ngokombusazwe.
Ya, impuphu right sibili ibuye door to door. Kodwa bese lesicelo sokuthi ingabi ngezani. Thu futhi ingabi lesigwelegwele esinye. Nxa sithenga kuhle sibili sithenge kuhle njengezakhamizi. Lapho sibili siya support 100%.
Umnumzana Talent Ncume uthi ubunzima obuzaba khona ukuthi izindlu eziningi zihlala imuli eziningi.
Ukuthengiswa kwempuphu door to door kungumbono omuhle kodwa inkinga isuka ibe la nxa singamalotsha singu-6 mhlawumbe indlu extendiweyo angiboni ukuthi singayithenga bengavuma ukuthi sithenge sibe ngu-6 ngibona yikho lapho kule nkinga enkulu kakhulu ngoba nxa sihlala singu-6 kuvunyelwe ukuthi kuthenge 1 per muntu njengoba besitsho kodwa inkinga isisuka ibe lapho kungathenga umastanda amalotsha asakho enelisi ukuthenga isibili kuyakho ukuthenga umastana so kunzima kungumbono omuhle kodwa hayi abawucabangisisise futhi lo mbono ababuyele emuva bewurivisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyathola yini kungasebenzeka yini.
UZulu uveze injabulo ngenyathelo likahulumende ngoba bethi besengozini yokuthi bathole i-coronavirus ngoba betshona emizileni belinde impuphu kwesinye isikhathi bengayitholi. Kwezinye indawo bathi lokho kuzadala kubandlululo ngoba abaningi bengamaloja ukuthi bethole impupho kuza kuba nzima. Lakulezi indawo eqale khona ukuthengiswa iningi lithi alikayiboni balokhe belindile. Laloba kunjalo abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe i-GMAZ bathi bazamisa ukugaya impupho kuze kulungiswe intengo yomumbu. Lokhu kuphume kuphephandaba lenewzimbabwe.com elikhulume lomnumzana Tafadzwa Musarara umgcini sihlalo weGMAZ. Umusarara ubikwa ethi sebezamisa ukuthengisa impupho ngoba uhlangothi lweziphala zikahulumende olwe-Grain Marketing Board lukhweze intengo yomumbu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela usawalala kwegciwane le coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa namhla uphe izakhamizi zakoBulawayo uncedo lwempuphu. Lokhu ngokwesibili kuye naleviki ukubana uJamisa aphe izakhamizi zakoBulawayo uncedo olufanayo kungakhathalekile ukubana ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ngolwesibili uphe asebekhulile bemalokitshini atshiyeneyo impuphu. Abanye sebebuza ukubana kambe uJamisa kumele abe nguye ophathisa yini uZulu ngalesi sikhathi sokuvala kwelizwe kumbe uhulumende nguye omele enze lomsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawenye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngoba ke khona vela into le ayishiyo kahulumende, so ukhangelele ukuthi wonke umuntu aphakane, not even abazombangazo kuphela, ngoba abezombangazo bona esikhathini esiningi bathi uma beshenza izinto beshenzela ukuthi babonakale sebethole ukuvotelwa. Kunzima ukuthi umuntu owezombangazo ayenze into ngenhliziyo mpela. So I think kufanele vele benze something bekwenza ngenhliziyo, but it's not expected. Siyakwazi ukuthi uma beshenza benza bekhangelele ukuthi bazothola something kukho lokho. So engakushele ukuthi like everyone nje umuntu ophilayo ohambayo kufanele ukuthi angena shiza sonto kahulumende le yinto yomuntu wonke, yindaba elande wonke umuntu ukuthi aphakame. Umuntu angaze akhumbule amazwi awakhulumiswa nguMandela kudala ukuthi in your hands now, so kusezandleni. So yiyo indlela okufuze siyikhangele ngayo le nto ukuthi yinto yomuntu wonke, usezandleni nje umuntu wonke, hhayi ama-politician kuphela. Kungamangalisa mpela makungakhanya abaphikishasho begoqile andaba esikubona, hhayi esimathalenda ngakho yi-one bengayenje li ukuthola amavoti ngalesi sikhathi sokufa, ngalesi sikhathi somkhuhlane. Abayenze le mpela ukuthi bakwenza ngoba kuphuma enhliziyweni zabo, bafuna ukusiza umphakathi.
Hhayi, kuyezwakala. Wena-ke baba Mkandla uthini ngodaba lona?
Udaba lona ngilubona luqondile ukuthi luphathwe ngabantu bonke nje, kwaze la uhulumende kuphela. Nga ungabantu bonke, khonoko kwenziwe i-opposition party kumbe kwenziwe ngutshangisa, i-effort yona lani ukuthengisa ukuthi khona kumele nekanele abantu. Asiyo nto ekhangelana lo muntu oyedwa leyi kumbe uhulumende kumbe uzibani. Sonke enini nje bonke abantu abenelisayo abaphakame bencedise. La uhulumende mbona engazani utsho njalo nje, ikho abaningi bahamba badonata, bakudonata khona ngale and so forth, esenzela ukuthi khona umsebenzi lo uphathwe ngabantu bonke. Ustrive umfiwa naye uyagijima ngale, uyadinga lokhu akudingayo, uthi evele individual ke lwana sophathi. So kutho ukuthi umeda isizwe ngalokho-ke awuphathiswa lekunjalo.
Ye, ngiphenduke kuwe mnumzana Ndlovu. Siyabona ukubana uhulumende usekhulume indaba eziningi, sike sezwe sithi uzaphathisa abadubekayo, waphinda njalo wathi uzaphathisa abamabhizimusi amancane. Izolo khona wangenela futhi laye umphathintambo wezemali wathi laye uhulumende uzaphathisa amabhizimusi yinqe abethwele nzima, ikakhulu lawo ezokwethekelelwana ye-tourism. Ubona ungani yikukhuluma nje ngoba umlomo kawugcwalelwa mfula, kumbe sizabona kusenzakala okwenzakalayo?
Hayi, yebo, leyo nto leyo ukuthi umlomo awugcwalelwa mfula yizifiso zikathemba lo-amukela esasifunda ngazo esikolweni. Umumo wezomnotho zeZimbabwe awuyivumeli iZimbabwe ukuthi yenze into enjalo. Singafisa sitshele ukuthi lokhu nalokhu, ikakhulu uma bekuhamba uhlangothi lolo lwezetourism, balekhuma lo mhlaba nje kuwuthabisa ukuthi izinto zizoqhubeka zinjalo. What has been happening has been noise ukuthi uhulumende ishenga ama-companies ithabisa abantu khona njalo kwama-price control okwenzakala recent izinto ezinjengalenazo. Now usungathi wena unguhulumende lwani wenza njalo ukuthi ubuya fiphijile nanko usisiza the very companies ohlele uzishenga, uzishengela ukuthi-ke kanye ungumuntu omuhle phambi kwabantu. So hayi, kukhuluma nje lokho ekhaya sinenkinga inkulu ngezomnotho, asinamali. Wacula kudala lo edinamo wathi asinamali, namanje ayikho imali eZimbabwe. So uzoyithathaphi yokuthi in any case before i-COVID ibuye, why zonke lezi zinto esingazikhuluma manje singazenzanga ukusiza umnotho owawuvele ugula?
Hayi, kuyezwakala isikhathiso singasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu mnumzana Mkandla, usithele ukubana wena uthini ngalokho okukhulunywe phambilini ngumnumzana Ndlovu lapha athi khona okwenzakalayo lokhu abezombusazwe babe bekhangele phela ukuthi bazadobhadobha yini labo amavoti.
Hayi, mina ngibona zani kathesi ngabe kuyindlela zona lezo internally, kodwa ke ngibona nje outside their scope abantu abakhangelele abantu kwakhathesi. Asikezwa ukuthi khona kade benika abantu babo bodwa njalo sibona ukuthi khona laphana kathesi sebekhuluma ngakhulu ngokuthi khona abantu kuma rent wonala usukela ngoApril abantu bama renters labana bengabhadali bayabhadalwa nguhulumeni asonto esingayisola yona lelo bese singayibeke ecampaign eSouth Africa kuyenzakala khona lokhela nabanika nabantu umuhle ezindleleni khona laphana endlini yabo lama renters lawo is already covered so kuyafanana nje lamazulu onke nje so esingakuthisa nje kuphela sithi thina uhulumeni khona kathesi akhangelani kakhulu nabantu engabuyele emuva ngoba ngabuyele emuva abantu bazakuthatha ngaleyo ndlela ukuthi khona hayi bayakhampeyina kathi hayi thina sikucelayo ukuthi khona begcwalisise kwela inkulumo zabo ababezikhuluma ikakhulu kuma-rentals nokuvuleni kwezikolo khona lapha izikolo kathesi akula nje one umzali obhadalile ezikolo ngumphathi wezikolo mina akuna muntu obhadalileyo izikolo zivaliwe yes abahlezi ngemakhaya bavaleli so akula muntu obhadalayo ezikolo meziyavulwa mboka zivulwa kakuze ngemva kokuphela kwe-14 days yona leyo esikuzonele ezisele ezingu-5 kumbe zingani sibone ukuthi khona kuza kuba njani kuza kubuya umbiko onjani siyafika u-3 May asikhangele nini khona khana silalele nje size ukuthi kuya ngapha sikulandeli bese ngicela-ke abantu nje bonke nje ukuthi abahlale ezindlini abantu kabahlale ezindlini balalele khona kokhulunywayo ngobana akuvikeli i-political party akula-church akulani umkhuhlane lwani ukhona live abantu sisela ukuthi khona belalele khona khana behlale ezindlini
lezo zingcwethi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu bebexoxa ecingweni leStudio 7. Wothi sizwe okuphuma kusocial media namhlanje silo Gibbs Dube.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo etshiyeneyo ngokwenzakala lapho abahlala khona. Ulakho lawe ukuthi usithumezele umlayezelo wakho kunombolo yeWhatsApp ethi +12024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngalokhu ababhekane lakho.
Ngiyalibingelela, mina ngingusiphathisiwe moyo uMathema. Ngikosikhowokhobo komonki village kusobhuku uBoyi. Hayi, siyezwa sibili izixwayiso zonke siyazilalela njalo lathi siyakhuthaza esigabeni ngalonalo umkhuhlane we-coronavirus ukuthi abantu kabageze izandla kuso sonke isikhathi lokuthi benze i-social distancing. Siyakhuthaza sibili kakhulu kodwa uhlupho olwenza abantu bangakwanisi ukuhlala ezindlini nxa sikunanzelela yindlala njalo abanye abakakuzwisisi khonokhu angikwazi ukuthi kathi singenza njani ukuze libuye lifinyelele kulindaba kulindawo yakithi kosikhowokhobo enkayi ngoba nxa sibatshela thina abantu bakuthatha lula nje okungumkhuhlane lokhu kanti umkhuhlane lo sesiwuzwile usungenele emarondera kusemakhaya kutsho ukuthi lawethu amakhaya kungangena hhayi kodwa-ke inkuthazo siyayenza sile ebantwini bakithi lapha indlala indlala kakhulu izimpahla zikhwelile uhulumende besimcela ukuthi kangenele ebantwini bezitolo impahla sezikhwele kakhulu asisenelisi kuthenga impuphu kuthenga ithukela sibilisa amasepo cooking oil kulabantwana abancane silabo mama abazithweleyo okumele ukuthi badle i-balanced food kodwa kuyehlula ngoba lezi tolo akubambeki
uPeter Tiyane ngikhuluma ngisese Josepha hobbit induna ekhezi hhayi sithwele nzima nge-coronavirus leba i-coronavirus lengabe kuthiwa khona abantu bananzelele ukuthi ngesikhathi sesisikiso kathesi somkhando bafanele balandele lokhu abakutshelwa ngoba sizophela yikho lapha eqina khona njalo abaningi abantu abakuthatha lula nje ngiyananzelela kuba nabantu xa befika emakhaya lapha ubatle ukuthi khona geza izandla uthi hhayi into engeke isifikele lapha esikhona
mina ngikhulumela isimo esikuso lapha e-South Africa njengama-foreigner ahlala lapha e-South Africa isimo lese-lockdown sithwele nzima asikwazi ukuthi amarenti siwathathaphi ukudla asikutholi ngoba sivele sihlele singama-foreign yonke into vele asinayo asazenze kanjani besicela ukuthi upresident wasezimbabwe athumele amabhasi abuye abuye lapha eSouth Africa zosilanda ngoba amabhota avaliwe asikwazi loba senze kanjani asiyazi asazi loba sithini thina sisekudeni sesigangeni ngapha so laba ma besilahlela ngaphandle asazi zasisakube lapha eSouth Africa sizozama impilo
linjani bantu be-Studio 7 abasakazi bakithi hhayi besicela sikhulumile lalaba abantu be-embasi yeBotswana laba beke besithwale besibisele kithi sesizamile ukubabhalela abantu laba basiphenduli loku siphendula basifuna ama-passport number lama-ID number bahamba besicela ukuthi kumbe umalile number yabo libafonele libabuze ukuthi kuhamba njani ngoba yeshi lapho esikhona kunzima.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasidumezele imilayezelo etshiyeneyo besemazweni ambalwa. Ulakho lawo ukusithumezela umlayezelo wakho khona manje kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318.
Kwezemidlalo bakhathazekile ngoba bengazi ukuba ikusasa ibaphatheleni abadlali bemidlalo etshiyeneyo njengoba inani labafunyanwa belegciwane le-COVID-19 liqhubeka lilokhu liqansa. Yintethelo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu asebefunyenwe belegciwane le-corona seliphezu kwezigidi ezintathu emhlabeni jikelele njalo liqhubeka lilokhu liqansa mihla ngemihla. Ukuqhamuka lokumemetheka kwaleli gciwane elidala umkhuhlane we-COVID-19 kudale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele. Wayengumdlali weqembu lenguquko leBulawayo CT uAyanda Ncube osedlalela iqembu leMalanti Chiefs eSwatini uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuhlalela emnyameni.
I-lockdown le-manage ishalele phansi njalo ngabe sesiqedile yabona iligi ngabe manje lathi semakhaya sibona imuli manje sivalelekile ngapha silokhu silindile asazi kwenzakalani ukuthi uqala nini siyenzani silokhu sicontinue nje ngalama-program abesinike wona nje wona la kushiya boma-situp landandela uthi uhlale ujani ufit yabo uready for ukuthi anytime maybe ungachiya ukuthi siyabuyela uronini but isi-affecte kakhulu cause yabona ukuhlala ungazi ukuthi ubuyele nini egroundini ukuhlala ungazi ukuthi hamba nini ekhaya kila manje awukwasitileki izokontinua oyizoyenzani yabona ukuthi vele into yakhona ashi ya-affecta.
Imidlalo yenguqu esigaba saphezulu eSwatini imiswe sekusele imidlalo eyi-12 ukuba ifike komlendo yacina. ESwatini kulabantu abalikhulu asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 njalo oyedwa wabo wedlule emhlabeni. ULinoth Chikuwa yena udlalela iqembu le-BR Highlanders elaseBotswana kodwa ungayibo koBulawayo ngesikhathi abantu belayiwe ukuba behlale ezindlini zabo. Uthi kunzima kabi ukuba ahlale umzimba wakhe ulokhu ulungele ukuba adlale ibhola ngoba engenelisi ukuba aphuma egijima phandle okuyinto eqakathekileyo kubadlali bomdlalo wenguqu ukuze imizimba yabo ihlale iqinile. KwelaseBotswana kulabantu abangama-23 asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 njalo sekwedlule emhlabeni umuntu oyedwa odlala umdlalo webhola lokuqaga i-netball uKaren Mlambo. Uthi yena ukumiswa kwezemidlalo kuzaphazamisa abanye abakade bedlala labo abangezwa kuhle emzimbeni.
Bakhona abanye esidlala labo abakhuthaza ukuthi baphatheke kwezemidlalo bavocavoce imizimba njengoba bephethwe izifo ezehlukeneyo. Lokho ke sikuguquzele kakhulu ngabezempila kahle ngoba sinanzelela ukuthi ukuphatheka kwezemidlalo kuncedisa ukwakha lokugcina umzimba uqinile. Laba bantu sebengagula ngoba akukho lula ukugijima uwedwa usendlini.
Inani labantu abaligciwane le-corona selisedlula izigidi ezintathu emhlabeni jikelele. Emazweni aphesheya akhona amazwe aphezu kwenkulumo ezokuba imidlalo yenguqu iqhubekele phambili kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-FIFA uMichel de Hoog uthi kumele kumiwe ukuze kuphele inyanga kancwabakazi. Ngiyimele e-Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanje.
Uziphetha ezalolu suku lamhlanje njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili wathi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyane belegciwane le-COVID-19 seliqonge laye kwaba ngama-40 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,218,430. Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorn Grove koBulawayo njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angama-70 umgodla we-10 kg. umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana nomunye wakhe umongameli Philip Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.